abantu abalakudla nalo umuntu uhulumeni ozama ukuthi khona abanikeze ngiyabona bayazama ukuthi ba rotate kumbe bayintshani kodwa umlutshwana lwana umuntu kudingeka ukuthi kungeze isifindo sokungezelela ukudla okuningi ngoba abantu izulu alinanga totally especially imatoko yonke nje khathethi ngikhuluma nje isikwakwa ngithoswa nisifuya sidobhe lutho sidobhe amahlamvu
kwabiwa njani lokhu kudla emaphandleni ubona ingane bonke abantu bakufinyelela yini kumbe lakho kugcina kusize abalutshwana
kuvele kuhlala kulo hlupho laba abayebayo lanxa bengabosobhuku lawo mabhalane kwesinye isikhathi bayathatha uhlangothi oluthile kungakhalelekekile kumbe ngezepolitics kumbe asizo zepolitics uyawazi ukuthi kulomunye ozonda omunye okungethanda omunye abanye balempiza zemdeni and so forth but-ke into enginanzelelayo sebesukile ukuthi banikeze labana abayibo abafuna ukudla kakhulu abagobhileyo engathi ngesikhiwa ngama-chronical ills those who are very needy
emat south abantu abaningi bathembe izifuyo zilamanzi kulokudla bayathola abantu inzuzo ngazo
uyakwazi khathesi kunzima amanzi kawekho ngoba izulu kalikho yebo analawo ukuthi ngumphefumulo kutshengisela ukuthi ukugcina isifuyo sokunjani sokudura ngoba sokudinga ukuthi udinge imithi yokuinkomo kathesi kazi ilantengo esingathi iqondile njengoba uhulumende wasusa imali yakwamanye amazwe wathi kusebenzisa imali ekhaya izinga kumbe ukuqina kwemali ekhaya kuyathandabuzeka ukuthi kathi yona inkomo ivele ingathengiswa ngemalini khona lapho zike zahamba zale elwaconcord ematopo north bezama ukuyathengisa abadala abasuka bakhuphezayo ezinye bazibuyisele emakhaya bathi kungcono-ke ukuthi bazigcine inkinga ababhekane layo abadala amadlelo awekho angathi alokudla kuphinde kuthi ukudla lakho kukhona emadorobheni yebo kungaba kukhona kodwa kuyadura njalo amakhampani kafanise ukuthi khona ayenze ukudla okweneleyo ukuthi abalimi bengithenga besida inkomo ya kukhona khona lokho kodwa inzuzo-ke ayikho.